Ngiyabonga ngokunika ithuba leli lokuthi sazisane loZulu ngalokhu okwenzakeleyo lamhla enkantolo yethu enkulu iHigh Court of Zimbabwe lapho ebesihambe ukuthi siyophikisana lesinqumo esanikwa ngumagistrate uRuth Moyo encitsha amalunga wethu ibail amalunga wethu ahlanganisela umnumzana uJameson Timba labanye abasha abafika 77 ababotshwayo bavalelwe esitokisini mhlaka 16 June 2024 ihearing yethu ihambe lamhla enkantolo kodwa inkosi yenkantolo yathi yona izagcina isinqumo sayo isinikeze mhla ka 18 July kungolesine iviki le esikhona so silesifiso lathi ukuthi ngolwesine isinqumo lesi sizaphuma and sizaphuma sihambelana nalokho esikukhangeleleyo sikhangelela ukuthi umthetho sekelo wethu uza kuba nguwo uzanika iguidance kunkosi yenkantolo ngoba umthetho sekelo wethu utli ukuthi umuntu wonke oboshiweyo ulelungelo lokuthi anikwe ibail so sikhangelela ukuthi mhle ngolwesine amalunga ethu onke azaphuma esitokisini endindaba leyi ihambe siyaphambili abantu bethu bangekho phakathi kwesitokisini esikusho ukuthi babe ngafanelanga ukuthi baboshwe ngoba akulaqala abalenzayo so sizabe sisazisana loZulu ukuthi uyabo hamba njani and isinqumo izaphuma mhlo wesine siyabe sisithini and kodwa kulomunye owedwa onikwe ibail namhla ngenkantolo and lo unikwe ibail ngokuba yena umntwana omncane ophansi kweminyaka e-18 umthetho wethu awuvumi ukuthi umntwana ongakafiki iminyaka e-18 evalwele phakathi kwesitokisi ube ngamapholisa kumbe i-prison services so kwayenzakala iphutha e-magistrate court and yiko lokho okukhulunywe yi-court inkantolo inkosi yenkantolo enkulu wathi iphutha leli kumele lilungiswe umntwana lo ephume phakathi enikwe kubazali bakhe
labo abalokhe bevalelwe esitokisini bona sebenjani abathi bachaywa ngamapholisi
kulabanye bethu abamalunga ethu acomplain ukuthi ayagula aphakathi kwejele amanye amalunga ethu alimazwa ngoba abantu mhla lawo bebotshwa abantu bachaywa abantu bafakwa itear gas and abaningi babo balimele so lesifisa ukuthi bephume ngolwesine ukuze sikwanise ukuthi sibahambise esibhedlela sikwanise ukuthi sibanike i-medical attention layo abayidingayo ukuthi bephole le condition abayikuyo sifuna ukubonga umuntu wonke who's coming out ukuthi support abanye bethu sifuna ukubonga umuntu wonke onika solidarity and sifuna ukubonga amalunga amanengi abuyayo and ababe bencedisa lokudla bencedisa lokunengi okufunakalayo ngamalunga ethu avalelwe esitokisini ngiyabonga